Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 6 ngonhlangula 2018 nguntungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
hayi ngihambile number 2 kamandaba mine disaster memorial site namhlanje. Ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana sewange, siyakhumbula nami kala ile department ye wange courier company ilungisile hlelo lakade libanengi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke edlulileyo.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa namhla eKamandana Memorial Site eWange, zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane ngonhlangula ngomnyaka ka-1972. Ingcosana yabasekeli bezanu-PF batshengisele eHarare lamhlanje. Bebebalutshona kakhulu nxa kuqathaniswa lokutshengisela kwe-MDC Alliance izolo. Siza ubuya ke kulolo daba, kodwa kudaba lethu olwakuqala. Owesifazana oyedwa oveze isifiso sokuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende kubandla le-People's Democratic Party usenqobe ukukhetho lwama-primary ngemva kokuba ethwaliswe nzima efuqwa ukuthi engameli leli bandla kukhetho. Kubika uBathabile Masuku.
Emzini wePhumula constituency bebebabili abaveze isifiso sokufuna ukumela ibandla le-PDP ekhethweni lokudinga ilunga ledale lephalamende, umnumzana Albert Mhlanga kanye lonkosikazi Sichelesile Mahlangu. Unkosikazi Mahlangu nguye yedwa owesifazana oqunge isibindi sokuncintisa ekhethweni. Umgcini sihlalo webandla le-PDP kobulawayo, umnumzana Michael Gora, uthi unkosikazi Mahlangu unqobe owake waba lilunga lephalamende uMhlanga.
I-total number of votes is to umama uMahlangu ubele 119, ubaba uMhlanga uphumele 2 votes, spoiled ballots sibele 1. Njengebandla le-PDP thina siyakuqakathekisa kakhulu ukuthi omama bangene esikhundleni. Siyathanda kakhulu ukuthi omama bancintise zonke indawo zepolitics, zonke izikhundla zepolitics. Yiko-ke kathesi sikhangelele ukuthi lapho kuzathiwa kule PDP khona ekhansilini sizafaka omama babe baningi, sizafaka njalo omama lamayouth labo bathole ilokhu zemihlandla labo khonapho.
Ugora ugcizelele wathi ukhetho lolube luvumela abalandeli bebandla le-PDP ukuthi bephatheke ekhethweni.
Sile Phumula, so iPhumula ibe labantu ababili akade befuna ukukhontesta, akade befuna ukuncedisa khona ngale ubaba u-Albert Mhlanga nomama uSichelesile Mahlangu. So yinto eyenza ukuthi iparty igcine ibona ukuthi kungcono yenza ama-primary elections. Management committee yethu yahlala phansi bavumelana banikeza i-date ukuthi kungcono kube lama-primary elections mhlaka 3. So ama-candidates wonke we advised about this primary election, kube lama-primary elections. Kuvote abantu ama-members awe-PDP abakuma-structures e-PDP bavotileyo.
Omunye owesifazana obefuna ukuncintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ebubi unkosikazi Abigail Mphambi uthi uthwaliswe amagabha avuzayo ngesikhathi sokhetho lwama-primary.
Unzima sibili sibonile ubunzima sibonile ama temperatures wonke sibonile I violence here and there but angifuni ukuthi ngisole kakhulu amanye ama stakeholders ngiyananzelela kakhulu ukuthi abantu ezintanda ukuthi ngibasole kakhulu mase nte kangela ku ground lami sengizibonela ngama organizations lawa amela omama I'm just comparing ukuthi emathebeleni ndinoth ku MDC Alliance I was the only woman in mina at the ground. I never saw even oyedwa ukuthi babuye bazophathisa kumbe bazoncedisa kumbe nje basonde ngaphandle kwama WhatsApp messages. So ngiyazibuza ukuthi bona kuthi ukuthi phela bona ngabo kulobha kuphela lokho bebangumsindo. Kungakhanye lokuthi bayenzani. Kathesi kunje maso kuphela i-election bayabe sebegijima manje sebefuna i-statistics. How many women abacomplainayo? How many abalimeleyo? How many abanje?
Imizamo yokuxoxisana lonkosikazi Mahlangu yehlule ethi ibandla limxwayise ukuthi engakhulumile intathela izindaba okwamanje. Omama abaningi emabandleni ezombusazwe bakhala ngokuhlukuluzwa bevalelwa phandle. Inani labo mama abakhangelelwe ukuncintisa lilutshwana kakhulu nxa kuqathaniswa lalabo abancintisa kukhetho lomnyaka ka-2013 lalo elalivele liphansi nxa kukhangelwa iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe awezansi ye-Afrika e-SADC ethi kudingakala ukuba babe yisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini ababubiza ukuthi yi-50-50. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lenkokheli yomdabu bezithe gwaqa lamhlanje eKamandana Memorial Site eWange. Zinanza usuku lokutshona kwezisebenzi ezingamakhulu edlula amane 427 ezabhubha zisemba emgodini kulindawo mhla ka-6 ngoNhlangula 1972. Usuku lolu lunanzwa minyaka yonke njalo namhlabe kule mithandazo yokukhumbula ababhubhayo kanye lemidlalo etshiyeneyo yokuthuthukisa isikhwama sokusiza imuli ezasalayo. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, uStanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Shadrack Kativu. Obekulumbuthano olilunga lebandla lezombusazwe eleZimbabwe Partnership of Prosperity.
Hayi, ngihambile number 2 kamanda Mama in Disaster Memorial Site. Namhlanje ngihambile nje ngingumuntu nje oyisizana seWange. Siyakhumbula nami lokukhala ngile estate department yeWange Courier Company ilungisile hlelo lakade libalengi lonyaka okudlula eminye iminyaka yonke ejuzileyo. Ekukuhle kakhulu sibili kade kubantu ebalengi. Abena uma groups achilo like ovulindlela ba local group from Wange was providing entertainment amapolisa ekholiyari abadle eze ekholo like omibodisi bekhona angesini bekhona la nginika entertainment hade kukuza
uyina okwade kumqoka lamhla njalo bebekhona yena amabandle ezombusasa
beku labakhulu be party yezalo PF ngathi kusuke kwa ibuka ngathi ngani ngani ngibele solo ngoba i recognition of other political parties was not done kusuke kwaba ngani into yezantsi ngoba kunabakhulu bezantsi PF athele iphutshana bobodwa kodwa kubuye sethekeni kwa umkhulu wama veteran uthwa Mthemalanda usithi uthunye yena ngu president umntakwa so ibo kusuke ngathi kwaba nesolo ukuthi hayi into enjengaleyi akumelanga isuke ibe ngani into ye party yebandla ezasiyakwazi ibandla libuhle kokathisi kodwa siyana phela isibilo abantu bonke bayakhala ngakunanzelela labantu abanyangu-427 ababhubhayo abasukebande basuke emalawi basuka e-South Africa basuke enamibia nje abantu bonke abasebenza emayini ngasiwe bezanu p f so ngalo kusuke kwakani kwalahleka mpitshana kwalokuthi hhayi kumele kuhlonitshe nabanye amabandla ngoba any government that is going to come into power kutho ukuthi nxa into lela bengakakhulu ukuyenza kani ngezanu p f bazayi-abandola yethu kuyinto kumele ibe yinto yethu sonke ezimbabwe sonke wanje sonke Africa jikelele.
Kodwa umama ubunjani? Bezikhona yini izihlobo abafelwakazi labanye?
Yes, izihlobo zibuyile abantwana abafelwakazi ade bekhona. Umbuko, it was touching kakhulu khulu, especially kule ngoba ihlatshelwe abantwana bevula indlela theatre production. If you remember during the apartheid era, it was such a kudrama ikobodrama ethiwa uSarafina uthi sithwele kanzima. Ya, ngike ngabona obaba bade kade ngihlezi phakathi kwabo obaba abanye sebegeleza iyembezi ngesikhathi futhi sokufaka kwabaluka khonaphana kushrine. Ya, it was a touching moment. Okungakho lula especially sebekhuluma yakuthi kwasuka kwahamba njani, bazama ngazokho indlela ukuthi babantu besekwehlula ngoba i-technology khona kathesi esefide ekhona yeyiko ngaleso sikhathi ukuthi ingxeke ngabe ngaleso sikhathi kwakukhona ngalo wasizakala abanye abantu bakwanisa ukuthi basize ukuthi baphume besaphila.
Lo ngumnumzana Shadrack Kativu oyebandla leZimbabwe Partnership of Prosperity. Sixoxe laye esewange. Tiyani indlebe kuhlelo luka 6:30 ekuseni kusasa. Kona lo msakazo lapho umnumzana Kativu azachasisa ngomkhankaso wakhe wokumela iWange Central edalele eParliamente.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Balutshona kakhulu abasekeli bezano PF abaphatheke ekutshengiseleni kwaleli bandla eHarare lamhlanje nxa kuqathaniswa labasekeli beMDC Alliance abatshengisele izolo. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokhu kutshengisela bekujonge ukusekela inkuthazo yokuthi ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli amalunga edayele eParliamente kanye lamakhansile ombuso yezabelo olwenziwa langalinye mhlaka 13 Ntulikazi. Bekungaqondakali ukuba umkhosi lo uzaqhubeka ngayiphi indlela okugcine kusenza inkokheli ziguqule indlela yohambo ezitaladeni ebezidwejiwe ukuthi kuzofolwa kuzo kungenwa enzikini yedolobho leHarare, kodwa kugcine kungenjalo. Sebefolela emaphethelweni edolobho kuphela babuyela eRobert Mugabe Square. Ekhuluma kulombuthano iningi labo okukade kungabatsha bezanu PF, umnumzana Pupraito Garepi wazise ukuba bazimisele ukunqoba, echaza ukutshengisela komanyano we-MDC Alliance wayizolo njengomsindo nje wabantu abesaba ukunqotshwa.
Vanobhiliva nokuvundusira nokurova vamwe vamunangagwa vanoti kwete. Isu tinoda unyararo, tinoda a peaceful election. Chinonyanya kuti vanhu vaite noise.
Abakholwa ngokwethu selana la ngodlakela, umnangagwa uti hachi. Thina sifuna ukhetho olulokuthula. Okwenza abantu bathethise izeki ikomishi ezimelo yodwa kutshengisa ukuthi bayabe sebehluleke umsebenzi wabo. Kuminyaka emihlanu edluleyo abazange bekhulume ngezeki, kumbe ukukhuluma ngoqondiswa kwemithetho yokhetho babekholisa ukudla imali yeParliamente. Bebekuhulumende iminyaka edluleyo bathe sebehlezi kuhle bakhohlwa ukuba basebenzela abantu.
Abaphume ukuzophatha lokhu kufola bebebalutshwane kakhulu kuzikhanyela ukuthi ababuyileyo yilabo akade bezifunela izembatho zebandla leli, hatshi obekukhulunywa inkokheli yabatsha. omunye wabakade bekhanya becasulwe ikungatholi izembatho zebandla ngumnumzana Peter Mpofu.
Nyaya kwa ukuthi anisitole ama-t-shirt tingayenda oseke kuti sina ama-t-shirt zvakaita vamwe izvo. Thola kuti kungwete sese
abanye abatsha akade besembuthwaneni lo bebekhanya bejabulile besithi ibandla labo leZANU PF lizanqoba umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Omunye wabatsho lokho ngumnumzana Onias Phiri isakamuzi semavuku.
Kudara tikatarisa kuti maweeks apfuura vachamisa vaiti maelections akaitwa nhasi anorakasha vamunanga
singabuyele muva uchamisa wati yena nxa ukhetho lungenziwa namhlanje uzabhuqa umnangagwa kodwa khathesi ngenxa yokuthi ilanga lokhetho selibizelwe sesimuzwa esekhuluma ngokwama-reforms usesesaba wathi yena uzakupha umnangagwa umne wabo ole-18 years nxa engadliwa kukhetho ngumnangagwa thina sithi ukhetho kalwenziwe nxa engafuni indaba yakhe ingaphi i-1.8 million ayiphiwa ngukhulumeni ngasitshele aphume egcekeni ukuba wayisangaphi usejombile asihambe kukhetho siyevotela umnangagwa.
Kusenjalo umkhokheli wabasha kubandla leZANU PF esigabeni seHarare umnumzana Gordon Gomwe ukhuthaze abasha ukuba bazimisele ukumelana nodlakela esithi balakho ukuphindisela ukuphindwe kabili uma bengaqalwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Lokhu kufola bekujonge ukuveza usekelo lwebandla leZANU PF ekuqhutshweni kokhetho ngokuthula olungeladlakela besekela inkuthazo kamongameli Mnangagwa lapho esazisa ukuthi ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga ezayo kaNtulikazi mhla ka-30. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiuGibson Pepe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe olwe diaspora forum sikhangela ngemikhankaso eqhubekayo kulungiselelwa ukhetho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump sevuselele impi yakhe lentatheli zindaba ezethesa umlando okungethuli indaba ezinhle ngomkakhe unkosikazi Melania Trump. Umanyano wamazwe ase-Europe o-European Union uthi kusukela ngenyanga ezayo uza kwengeza imithelo empahleni zeMelika ezingena kulawo mazwe ngoba iMelika layo ikhweze imithelo yensimbi ye-aluminium evela emazweni akulumanyano. Lamhlanje kudaba lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanyamazwe uChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Mihlaka Ifani Ndabambi Ndlovu obevakatshele eMelika kodwa ohlala eHarare.
Kulomahluko omkhulu Chris kulomahluko omkhulu sibili entweni zonke akulalapha engingaqala khona usukele emgwaqweni imgwaqo yakho niyamangalisa ukhangele le technology ukhangele izimoto ukhangele langendlela nje umuntu okumela aziphathe ngayo nxa esesigabeni kudala umahluko omkhulu sibi nxa uqathanisa ngalezi lamazwe omabili.
Okokuthi kuyini singathi thina sifundo bani osibonayo nxa ufika eMelika ubona konke umahluko lo owubonayo ongawuthatha asithi uphiwe ithuba lokuthi uguqule ilizwe leZimbabwe usebenzi sokubonileyo kuyini kakhulu ongakuthatha?
Lapha ngingathatha ukuthi abantu laba kukhanyakala ngabantu abenza ukuzimisela ngelizwe labo bayalithanda belithanda baba lenhlelo abatshengisa ukuthi balazo ngoba ungakhangela bakhanyakala nxa besenza into zabo ngabantu abenza belombono owakusasa nxa kuvula umgwaqo benza imigwaqo emikhulu nxa besakha izakhiwo zabo zinkulu le mthetho yabo iba yimthetho liyana enzima kodwa yenza ukubana impilo yakho uyihlale kuhle kungela zinto ezingakuwela ngoba ulandela lowo mthetho
abaningi abaqala ukufika edolobheni le-Washington DC bathi bamangaliswa ukuhlanzeka kwalo wena ukubone njani
i-Washington DC ungamangala okokuqala awuboni inhlabathi awuboni tshani awuboni phepha abantu bakhona batshengisa ukuthi ukuhlanzeka khona kodwa kukuye yena umuntu kungabi kusigaba esiyiswe esibathungamelayo ukuthi kabaziphathe njani kukhangala nje sokuyini ngabantu ababili umuntu lo mansempala wabo kutsho ukuthi bahlangene ekutheni baziqonqosele ukuzihlanzeka kwelizwe
kanti ke ekhaya ungathi kuyini okwenza ukuthi abantu babe lobuchapho obungaka
abantu bakithi abanye bethu nje ukuthi imithetho eyiyo ekwenza ukubana kwenqatshelwe ukulahla amaphepha ayikho eyiyoyenza umuntu aze aziphathe kangaka uyazi ukubana lanxa elahlile akula muntu kumbe umthetho ozamlandela kulezi nsuku ezikhona sebengani bake bazama ukukhuluma ngakho ngoba izibi besezibangela imikhuhlane njengoba besesilabo cholera kodwa ke umansempala yena kade ngabi lenhlelo ezinhle ezenza umuntu enqabele ukulahla iphepha
bona abanye abadabuka eZimbabwe oke wahlangana labo ubona ungani baphila kahle yini baphi impilo yabo ngathi impilo ongayikhwabitha lawe
kakhulu umuntu wakho nanxa umbona ijwabu lakhe lona lodwa litshengisa ukuthi udla kahle ulala kahle uphila kahle lenqondweni yakhe la lapha lala khona la lapha ku imota ahamba ngayo konke kutshengisa nje ukuthi umuntu ulenhlala kahle akulanto engatshengisa ukubana umuntu wakhona uthwele nzima uphila nje njengaye umuntu wala okutshengisa ukubana abantu bakhona bahlezi kuhle kuleli lizwe
manje nxa wena ukhangela ubona ungani ilizwe leZimbabwe likusibanga ezinganani ukuthi lize lifinyelele lapho usokule lizwe elinjengeMelika
okwesikhathi kunzima sibili ukuthi ngingatsho kodwa kasikho khatshana ngoba thina izakhiwo zakithi zivele zinhle ngeziqinileyo kudingakala nje kuphela imithetho ebopha umuntu nxa kuyisijeziso sokubana ungalahla iphepha akube nje kungaba nje kukhanyakala lathi sasikho khatshana sibili kodwa ungakhangela ngezinto zonke nje nxa uhlanganisa konke okudala isizwe esihle hhayi sesekhatshana kakhulu sibili akusikho eduze sikhatshana kakhulu
umnumzana mihla kayifani ndabambi ndlovu isizalwane seZimbabwe ebesethekelele ngapha emelika obekukhuluma ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekhonapha eWashington yebo sesifikile isikhathi sokhetho njengoba abaningi nje liyakwazi ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki edluleyo umemezele ukubana ukhetho luza kwenziwa mhla ka-30 ngoNtulikazi lamhlanje sikhangela ukuthi esigabeni sakoBulawayo bavame ukuvota ngayiphi indlela abantu kubika u-Anastasia Ndlovu
iZimbabwe iqale ukuqhuba ukhetho olugoqela wonke umuntu olungela bandlululo ngomnyaka ka-1980 lo manje lolukhetho abanye bathi lwalulobuqili obabuqhutshwa nguhulumende weBritain encedisana lebandla lezanu ngoba bengajabuleli inkokheli yebandla lezaphu umuyi uJoshua Nkomo ngoba ibutho lakhe lalibhuqe abamhlophe kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko ingcithi zembali zithi lokhu kwadala ukuba ukhetho lungabisobala ngoba yonke into yayisezandleni zabamhlophe ngemva kwalokho ukhetho bese luqhutshwa nguhulumende webandla lezanu njalo ngesinye isikhathi obengumongameli weZimbabwe uRobert Mugabe wachaza ukuba ulendlela ezimbalwa zokuqila ukhetho ibandla elibusayo liqhubhe ukhetho kanjalo kwaze kwathi ngomnyaka ka 2000 labhekana lebandla elaphikisa kwavuma amadoda ele MDC ebikhokhelwa ngumuyi umnumzana Tswangirai odobhadobhe izihlalo okwethusa lebandla elibusayo loba nje engabusanga. Umnumzana Dumisani Mpofu uchaza ukhetho lweZimbabwe lwakuqala luka 1980 ethi lwaba lenkethabe chabi. Ethi kukhetho oluzayo uma ukhetho lungaqhutshwa kungela buqili ibandla lezanu lilakho ukudliwa 2000.
Ukhetho luka 80 lwahlupha kakhulu ngoba lwaba regional. Ama regions aba ngama constituencies ba allocate ama seats based on that. As a result kwagcina sokuphuma engani izaphi support eMatebeleland kuphela, izani support eMashonaland kuphela. Hence we always suspect ukuthi kwaba lokuyi manipulation to portray zaphu as a minority party and izani as a majority party. Kungakhathaza nxa kungaba i-fair game njengomna wake hamba ekhuluma sithi kule free and fair election ezaba khona. Hayi uzadliwa. Ama indications atshengisa one abantu bakhe ayeba impozayo labafakileyo after ikhu iningi labo badliwe nje eMatsouth badliwe bonke. Two ama numbers abantu abaparticipate kuma primary elections versus ukwenza ka 2013 aphansi ukutshengisa ukuthi bangadliwa.
Kusenjalo ngo 2000 ibandla lezanu belidliwa kabuhlungu kobulawayo. Ibandla eliphikisayo belinqoba impela kumalunga edale lephalamende la kumakhansila kodwa ibandla elibusayo belicalwa ngokuqila ukhetho emaphandleni ngokwethusela abantu ukubathenga ngokudla kanye lokuvotela abantu kusetshenziswa lenkokheli zomdabu zona esezithe zakhuzwa lonyaka ukuba zihlukane lomkhuba omubi wokuphatheka kwezokhetho besekela ibandla elibusayo. Ohlaziya ngezepolitiki umnumzana Efincube uchaza ukunqoba kwebandla leMDC kobulawayo.
Kobulawayo njengamadolobha wonke vele kuhlala kubamba yona iMDC kusuka ngo 2000 kube sokusitha emakhaya bekugxile kakhulu iZANU PF ngaphandle kwaseMatebeleland lapho iMDC ebikhona futhi ama city iMDC edolobheni biwina wonke kobulawayo wonke ngokuphelela kwayo kusaqalisa esesengu 7 ezaba ngo 13 lokhiwa wina wonke lakhathesi wabambe wonke ama city angkhona.
Inani labesifazana abangena kwezombusazwe kobulawayo liphansi kakhulu lokhe ilizwe lathatha uzibuse ngoba isikhathi esinenyi kuba lobudlwangudlwangu okucina kudala ukuba ngemva kokulotshwa kwesisekelo esitsha sombuso kwaba lomthetho othi akube lezihlalo ezingamachumi ayisithupha ezigcinelwa abesifazana edale eziphiwa amabandla ayabe enelise ukuthola izihlalo edale. Unkosikazi Mathibenga uthi lonyaka bakhangelele ukuba lenani eliphezulu labesifazana edale loba nje impumela yama primary elections isithe yaqhutshwa.
Ipolitika yona ngokwayo yinto engani yesavisa ngoba kule violence phakathi kuma-political parties lapho abasebenza khona langaphandle nxa sokulwa. Uyabona, uzabona ukuthi even ngesikhathi sama-primary phakathi ephathini kuyabe kulokuhlukuluzana lokundwangudlwangu obuthize. So omama izinto zenoyizi ngabazifuna.
Amalungiselelo okhetho asefike esibangeni esiphezulu kobulawayo loba nje ingoma yeminyakeni yokuhlukuluzwa kwabantu isiqalile kanye lobuqili okulakho ukuthi lolu khetho lungabi msulwa.
Siyabonga kwanele mthakazo omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.